Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlaka 13 kwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edale lePhalamende awebandla leMDC Alliance ayala ukulandela isinqumo sokuthi bengayi edaleleli okujabulise ibandla leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe.
Bona yibo abasebenza into yemali ukukhohesa ngezindlela zokuphostela abantu abathrede. Hayi, thina sikwenzile, thina siphakamisa incwadi yomhlangano.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhethe obengunobhala ugatsha olubona ngezempilakahle udokotela Agnes Mahomva ukuthi abe nguye okhokhela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus elizweni.
Okuqhathekileyo singakutsho ukuthi siyathemba ukuthi nxa kuyikuthi yena uPresident Mnangagwa nasebenza labo bangabaqotho, bamvumele ukuthi udokotela asebenzise ulwazi lwakhe, bangangeneli ikakhulu nge-politics, bayekele asebenzele umsebenzi ngendlela eyiyo. Phose sibone ngathi kuzanceda.
Ingcwethi zempilakahle ezemelika ezikukomidi yakhethwa ngumongameli Donald Trump ukuthi zikhokhele uhlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus zimiswa phambi kwedale le-Senate. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lithi liyajabula kakhulu ukuthi amalunga edale lePhalamende amathathu awebandla leMDC Alliance aphatheke emisebenzini yaleli dale izolo, okutshengisa ukuthi ayalandela isinqumo somthethwandaba waphezulu owe-High Court. Amalunga ebandla leMDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa athethe isinqumo sokukhalala imisebenzi yaleli dale ngemva kokuba eleMDCT selixotshe amanye amalunga alo kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi umnumzana Nelson Chamisa kangenanga ngokusemthethweni esikhundleni sokukhokhela leli bandla. Unobhala jikelele leMDC Alliance umnumzana Charlton Wende ulobe enkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter ukuthi amalunga ebandla lakhe alikhulu lechumi i-110, ngakho ke abathathu ingcosana kuphela njengoba iningi lilandela isinqumo sebandla. Kodwa isikhulumeli sikaNkosazana Khuphe umnumzana Khaliphani Phugeni uthi inani leli liphezulu ngoba bekungumhlangano wekomidi yaleli dale athi iPhalamende yonke esebenzileyo izolo. Utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi abangaphathekanga unkosikazi Ruth Labode lomnumzana Anele Ndebele kuphela, njalo iMDCT ikhangelele ukuthi bonke bayeza ngolwesibili mhla iPhalamende ivulwa ngevikezayo.
Uzobona kahle iPhalamende iyavula next week Tuesday wonke amaparlamentarians bazonethalo sePhalamende ke khona kubonke ukuzenzakalana. Abaningi in that meeting balile bathe bona bakusekwenzi lokho okuyashamisa kokuka kumelalandela ucourt, and siyakubonela khona lokho ukuthi hhayi abantu be-MDCT nabantu abahlonipho sabalandelise.
Lile siqiniseko bani sokuthi ngempela abazabe bekhona ngobuningi babo, njalo likhangelele abangaki?
Kuzebe kumele babe ngu-5, so abayi-3 bahambile basala bangu-2. So already khona lapho uyasibone ukuthi if ufuna ukutransfera ngapha kuma-percentage ukuthi 60% lambili and only 40% ilikho laye le 40% angahambanga, ngiyakwazi ukuthi basazonika izizathu ezibambekayo ukuthi waye bangahambanga, but 60% ihambile. So ngifuna-ke ukuthi hhayi ukhululeke msakazi, abantu beqembu lesithi abazi thina abazukubehave ngendlela ukuthi baziphathe ngendlela ezo yela phansi ibandla abazuku bembo.
Sizwile ibandla leMDC lisithi abanye bazahamba ngoba bethenjiswe izimali lokunye. Lithini ngalo bazibuyele ngoba befuna yini? Njalo kuba khona kwabeParliamente ngabe kusithi ukuthi babuya kubandla leMDC.
Kuna lokhu ngesilungu njalo abakubiza bethi a guilty person one to guilt or guilty love campaign. They are projecting bona yibo abasebenza into yemali ngokukhohesa ngezindlela ukufosela abantu babathengisi labatrejena. Hayi, thina sikwenzi lokho. Thina siphakamisa incwadi yomhlangano. Ithi incwadi yomhlangano ithi kumele umuntu aziphathe kanje 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 kanje. Ongaziphathi ngaleyo ndlela siyadila naye. Asinandaba ukuthi ngubani ke. Hayi, asibheki ukuthi ngubani. Sifuna abantu baziphathe kahle ngokwendlela umhlangano obhekelelwe ukuthi uziphathe ngayo. So hayi, akunamuntu ozophiwa imali bakhohlwe nje asinayo imali yokudlala, sakho umuntu ozophiwa imali. Umuntu wonke ofuna ukuseva umphakathi weZimbabwe kumele azi ukuthi aseze kanjani, kodwa akukho umuntu uzinoyi-one ozophiwa imali, akukho umuntu ozoncenga. Isemsebenzini, ilizwe lethu lidinga abantu abazimisele nabantu abazinikele, akunazo nje isikhathi sokudlala.
Singathola yini amabizo alabo abathathu abade bekhona ePhalamende, lababili abangasabuyanga kanye leli bakhangelele ukuthi bazabuya ngolwesibili?
Abangaphumelelanga ngumhlonishwa uAnele Ngebele nomama uLabhodi ibabangaphumelelanga.
Sizwile njalo lokuthi umeya weVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini laye usebuyele esikhundleni. Belikhangelele ukuthi baningi yini abazabuyela ababekhutshini.
Uzokhumbula ukuthi ngemva kwe-judgment unobhala jikelele ubaba uMonzola wathi wonke la ma-decisions ayenziwe nguThamisa ngokungekho emthethweni uwazihlela en usuka lapho leyo ndawo. Zingabe zikhona inkinga eVictoria Falls ezazobhekwa zilungiswe, kodwa i-action eyenzakala manje yenzakala ukulungisa into ezirongo ezenze njengoba uThamisa wayengelamandla okwenza izinto ayizele.
Lo ngumnumzana Khalipani Phugeni, isikhulumeli somkhakheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Ngameli Emerson Mnanga kwasekhethe obengunobhala kugatsha olubona ngezempila kahle uDokotela Agnes Mahomva ukuthi abe nguye okhokhela imizamo yokulwisana legcikwane le-coronavirus elizweni. Embikweni awethule izolo ntambama umabhalane wedale labaphathi ntambo bakahulumende umnumzana Meshack Sibanda uthe uhulumende ukubone kufanele ukubana asungule isikhundla lesi ukuze kube lo muntu oqondane lokuqoqa inhlelo zokuqeda leli gcikwane. Wengeze wathi umuntu ozathatha isikhundla esichiwe ngudokotela Mahomva uzamenyezelwa kusikhatshana esilandelayo. Inyathelo likaMnangagwaleli liza ngesikhathi nani labantu abalegcikwane le-coronavirus elizweni selifike kumachumi amathathu lasikhombisa njalo likhanya likhuphuka. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Ngokunanzela kokuba ingozi kwalo umkhuhlane lendlela esikubona umemetheka ngayo eZimbabwe lakwamanye amazwe umhlaba wonke lakwana amazwe asizungezileyo, sokufanele kube lo muntu sibili okufanele kukhangele lezi nhlelo engakhangelanga okunye ngoba besinanzela ubane sangumphemeni sekretari wezindaba ezikhangele. So sibona ungathi uzaba lesikhathi esihle esokubana lo umkhuhlane azame ukuthi aphumele indlela zokwenqabela. Okuqakathekile singakujwayo ukuthi siyathemba ukuthi nxa kuyikuthi yena uPresident Mnangagwa nasebenza labo bangabaqotho bamvumele ukuthi uDokotela asebenze ulwazi lwakhe, bangangeneli ikakhulu ngepolitics bayekela asebenzele umsebenzi ngendlela eyiyo, phose sibona ngathi kuzancedisa ngoba kungani sisho njalo siyananzela kathesi ukuthi vele kulo hlupho lokuqala ukuthi abantu abathestwa balutshwana. Sinanzele futhi ukuthi le ndawo labo abantu abathestelwa khona esingathi ngama-centers of testing awabonakali lokubhizi kutestwe eHarare. Sinanzela futhi le ndawo eziningi ilizwe lonke lakhona abakoBulawayo oTonkruvo ekusileni okufanele kulungiselwe izo ndawo zokuthi abantu nxa sebegula lo mkhuhlane ba kangele bekhona belatshe bekhona lezi ndawo sibona ngathi azikaphelisisi ziloku zilungisiswa so kuyatshengisa ukuthi sokufanele kuphuthunywe sithwala umuntu njengalowo esilethemba lokuthi nxa ethe wanikwa ama resources ngoba kuqathe kuleyo wanikwa labantu ama resource persons abantu abalolwazi abantu abakhutheleyo sibona ngathi ngalomsebenzi kuzancediswa so ke sesikhangele ukuthi ke kusukusela lamhlanje ukhethwa ke sibona umehluko silethemba lokuthi nxa udokotela engakusebenza ngaleyo ndlela afake umqoko abantu bezimbabwe ukuthi abavelele umkhuhlane lokuzasinceda njengelizwe
kunsukwana ezedluleyo sibone inani labantu abalomkhuhlane lo likhwela elizweni phose amalanga elandelelana lithini ngalolo daba
esikunanzela okokuqala ukuthi okwenzela umkhuhlane wamemetheka sibone ukuthi indlela abantu akade beziphatha ngayo bekungayisiyo ndlela enhle abantu bebengahloniphi lo ukuthiwa yi-social distance ngesikhathi sikunanzekile sibi kakhulu kungenxa yokuthi abantu bezibhiheva ngaleyo ndlela uhlubo lwesiba khona kakhulu beluyihlubo lwendlala ukuthi abantu bebegijima besiya emagrosa befisa ukubana bathenge ikakhulu impuphu uthole abantu benyathelana khonaphana kunzima abantu bezama ukuthi bathole impuphu yokudla kunjalo yikho sibona ngathi ngokunye ngabe kusikhozele umemetha walomkhuhlane okwesibili njoba ngengathi ukuthi olunhlubo yokutester sibona ngathi asiyafika esigabeni esiphezulu sokuthi abantu siba screen siba test ngendlela yakhona kuze kwenze ukuthi kwesinye isikhathi ubone lamadokotela lawo mongikazi abelapha bona abantu abagulayo becine belaphe umuntu bengananzeli ngoba ukuthi vele umkhuhlane ulawo so singananzelela kulama gaps amaningi afunda valo ngokunjalo ke siyakukhola ukuthi kungaba lendlela eziphakemeyo ukuthi wonke umuntu ogulayo ehamba esibhedlela noma eclinic ahla fika testwe sibona ngathi kungancetha ukuthi umkhuhlane unqatshelwe ungasabalali sibuye futhi sinaze bona ukuchubana kwabantu le ndaweni ezithile uhulumende yenelise ukubana alethe ukudla ebantwini kube le mpupho zamashopo ngabantu bangaminyani sibona futhi lokhu kungathi kusincedise ukubana lo mkhuhlane unqatshelwe
umnumzana Ambrose Bindi umqondisi wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo ntungamile inkomo westudio 7 ekobulawayo lebalaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umahluli wedalele High Court umnumzana Basira Ikwenda usesole iziphathamandla zikahulumende ezilamacala emthethwandaba eziphenduka ziyecela ingwalo zokuhambisa zitshakala ngamazwe omhlaba. Ukwenda uthe lokhu kwenza amadale aswele isisindo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezabelo umnumzana July Moyo uthi umeya wedolobho leVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini nguye olokhu engumeya njalo uzasuswa lukhetho lwegeneral elections kuphela. Iphephandaba leDaily News lithi odokotela sebekhuthaze uhulumende ukuthi abophe ziqine emzameni okwenqabela igcikwane lecoronavirus ngokuhlola abantu abaningi njalo lokucwayisisa abayabe betholakale legcikwane leli ukuthi bake bahlangana labo bani. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Njengani basakazi begabahle siyabonga ngezindaba elizinika zona imihla ngemihla. Mina ngithanda ukukhuluma ngendlala lapho esilobela kwa-27 idlala izalele sikhathi sonke lesi abantu kade behola i-welfare bazalukazi kube kwathiwa abanye babangene bahole i-Red Cross i-Red Cross bahole ipolisa yahamba khathesi ababeyiplani yadobha abanye babeseku-Red Cross ababeku-Red Cross sebaphuma ngicela ukubuza ukuthi owawuholwa ku-Red Cross kuze ufikela nanamhlanje lokhu kukhona yini njengoba sesifaka ngaka indlala sibambe ngani nangu impila ukhalela umkhwenyana wakhozi ofele khona kwele-America thinakala ndaba lathi u-MP wempofu lo naye wabuya le mpophu lapha kwathiwa ngikahulumente idulo kwamagama kuthiwa $90 instead of 70 kodwa ama-redonses zakuthiwa 70 eneza 90 asikwazi ukuthi senze njani ngendlala engaka yena ngokwakho uhulumende yazihlulekile ngoba ugabazabe ngono wayesithangathi ikhomande yobhizinisi nemini kuthiwe into zingazehle zazisihle manje mina ngakwavele kazwakala ngoba ngaqalayo ukuthi umuntu kakhwezana ngathi ingelani bakhwezi siza kufa indlala hheyi ngiyabona mina igama lami ngunakamameseji ngihlala esilobina endaweni ye-crossing
Salibonani balaleli be-Studio 7 nabasakazi abathandekayo lo okhulumayo ngu-Gift Sonduku uVoka Ndlovu laphana ePlumtree endaweni yakoGambo ngaphansi kwenduna uGambo ngikhothama kwinduna laphana ubaba okhayisa bese ngikhothama naso nakuso isilo sikamthwakazi laphana ubulelani kalobhengula kakhumalo ngithi indaba ezitha bayethe izwe ngelakho lisuka kungulukudela lize levinjwa kuZambezi basakazi bengicela ukuthi lisikhulumele lo minister obhekane nezezimra ukuthi kanti uzama ukwenzani yini into ayizamayo ngoba seze upresident lapha nekhuluma ukuthi during lockdown amagrocery azavunyelwa ukuthi engene ngoba uhulumeni uyakwazi vele ukuthi amagrocery out 75% yabahlali balapha eZimbabwe igrocery bayithola emazweni angomakhelwane ngoba iBotswana ngoba iSouth Africa manje siyezwa lapha abafowethu labo esiwaphathisa igrocery ukuthi bathi khona ijuti bafuna o 70,000 imali vele abangakaze bayibambe lasephokethini okuyikuthi bazamani ukwenzani ngoba le nto yenziwa nguhulumeni kufana lokuthi ungubaba womuzi uhluleke kuwondla abantu bakho umntana akho uma esephuma ezula ebuya mhlawumbe ele chicken or ele nkukhu ubuse usithi mntanami ukuze ichicken yakho ingene lapho uyidle emzini wami ngifuna ungiyabele undihlephulele imileze emibili yenkukhu lesifuba which is not for fe uyabona ngoba thina lati asikufisi ukuthi sibe sithenga amagrocery ngaphandle kwezwe kodwa yena uhulumeni akazame phela ukuthi egcwalise ezitolo kube lokudla kungagcwala ezitolo kube lokudla vele angike sizihluphe ngokuthi sibe silokasisi sisiya sithenga igrocery emazweni kanti vele nguhulumeni onjani nalohlale sihlukumeza abahlali ngapha ngamaphoyisa achaya omama ukuthi waye besiyathenga ukudla lati masithenga igrocery lapha emazweni angaphandle ubuye usifuna imali ezinengi kakhulu kanti nguhulumeni onjani nalo mina futhi enye into engiyifisayo ukuthi nje amaqembu aphikisa akake yeke ukuphikisana wodwa eke bambane eke siphiphele lo hulumeni lo sihluphekile ngaye ngiyabonga ngokuhlala ngisethembisa
bonani basakazi baka Studio 7 mina uJohn Siyampondo ngilaphela ukuzena emabale la udubo esilalo ngolwamanzi lokudla kasila kudla njalo siku lockdown nje singena manzi akula ncedo lwamanzi ukuthi sithola amanzi ukuthi sigeze izandla lezothiwa kugeze izandla ngesikhathi ngesikhathi izibholane sezifile eziningi kazila abalungisayo ukuthi sizuze ithuba ukuthi silungisele lezi zibholane akula indlala isiphethe imisebenzi ayisekho laba ababesiqatshile gabasasiniki leyo mali ababesinika yona kuthiwa no job no pay so kunzima kithi siku lockdown sizabulawa yindlala
ninjani basakazi bakithi abahle baba Studio 7 nabalaleli bakithi abahle siyabingelela mpela kakhulu ngithande into yomasiza lokhuluma angiyezwa mpela abantu bakithi siyabona laphana into eyenzakayo kumakhuphe lochamisa lapha abantu bakithi bakhuluma mpela ngamaphimbo mpela siyabezwa ukuthi hayi into akhona abaphathekile kahle kodwa kuyikuxwayisa ukuthi abantu bakithi abazame ukubheka kahle bona phana ngoba masikhangela uchamisa lo mnankagwa kulamehluko lapha lokho nje into abayikhalelayo leyo bakhalela ukuyehla nje edonkini ijini emhlophe yagada idonki emnyama idonki vele abantu abanayithina njani bokumthokazi ayikho into abangasiza ngayo so into abayikhalelayo mna ngibone bathanza amakhanda nje into engekho number 2 laphana siqeda umnyangagwa asikhuzele abantu bakhe labantu abathatha wabagqoka isigqoko lezi esiziveza ngokuthi ngama-uniform wathi sebeya ngamaphoyisa qeda ezame nje ukuthi abantu bakubo lapho bakhuze bayahlumezela abantu bakithi kwamthwakazi le nto le yenzakalayo asiyithandi ke sibazwile njalo abanye abasempumalanga khonalapha sibazwile khonalapha sebekhuluma labo emoyeni bethi abantu kabachawe kambone ukuthi umuntu olengqondo ziphelele mina ziwu-5 engathi abantu abangomama kabachaywe lowo wasomqondo omuhle loyo ukuthi nje kuyahlukana nje uma ngabe uwumuntu unembeza uyabakhona kodwa uma ngabe ungasowumuntu ulisho wona mhlawumbe umnembeza ngeke ube khona so into leyi-ke ngixolise mhlawumbe kulabo okuzathi mhlawumbe ma beyiza ngizwakale kubi kodwa bengiqonde nje ukuthi abantu unembeza bebezonembeza ngeke uchaya umuntu ngale ndlela bethi ma bejika lapho ezwakale omunye ekhuluma futhi khona lana emsakazweni edama uphoyisa achaya abantu lamasosha phela ma umuntu ephelele endlini ngeke uhlale endlini kungelampuphu okokuqala kumele uphume uyodinga impuphu uze nempuphu abantwana bephekelwe bedle okokuqala naloo government wabo ubusa ilizwe nje ilizwe kuze kuphele nempuphu nje elizweni qeda lapho jike kuhlukunyezwa abantu bezokhuluma umathanda leya nto asithandi naleya asithandi impela ngithande nto umasiza ngokuhlala ngisekhrista ngiyabonga balaleli nabasakazi baka-Studio 7 basakazi abahle ngithi hhayi inkosi ayisigcineni bandla siphephe kuwe lo corona esesibona sesivusela futhi enye amanqebo egugurawundi ngalokho sesibona kwenzakala ezabelweni zakithi ngiyabonga
livuka njani basakazi ku-Studio 7 losulu wenke nje wezimbabwe okhona pha ekhaya labangaphandle nje kwelizwe bonke hhayi mina ngikhuluma lapha ngise-Victoria Falls ekhaya ngidabuka enkwabazelo agwelo koshifu bunina ngilobuhluku lokuphatheka ngendlela omama laba aphethwe ngayo amaphoyisa kobulawayo e-Quadripark omama lawo omampofu labo ngidinga umthetho ungasebenza ngendlela amaloya lawo silika ayibambela indaba lokho kunasebekhuluma ngenkethabechabi ebantu abangomama ebabambe kusemini amapholisa sibili njalo behamba lomunye umpholisa ongomama njalo owayegcina ehamba ebazwela olo mama I think these ladies bazamkhipha ukuthi nangumama owayegcina esizwele ebabuza ukuthi khona waye libachaya selibabophile ephinde badophela lenyama ebanika iphephabheke yakhe which means wasokubuhlungu kuye liyabona le nto isibisela bheke ugugurawundi okwenziwa i-5th brigade mina I witnessed this and owangisevaye ukubana ngangisenelisa ukukhuluma isishona bangibuza ukuthi khona uvela ngaphi ekhaya ukubiza ngathi navela kwamazwika lucky enough my father was working for the railways indawo engangahlala kuyo ngafunda kiyo kwangceda khonokho okutshengisa isikhathi esinamile nxa ipolicy futhi senze njalo yena uma ligcina abantu esizweni semandebeleni futhi lokho under the same government and lo superintendent masimba must be dealt with ngoba kumele ayinvestigate kumele abantu bayiphika laba kulandele kwathi for sure bahambile ejele for sure babonakala bahambile linto iyaconula umthwakazi vele lokhu bengezelela umlilo ukuthi le ndaba lakayichuma njalo besicela bakithi sithumezele ama-phone number awe-lawyers for human rights kwezi basincedakale ngazisendabeni ezinje ukunceda izihlobo zethu esilala sincedakale ngiyabonga
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abaphila ngokuthengisa umzimba kwele Botswana baphiwe uncedo lokudla kulandela imbiko ethi iningi labo beselilamba kakhulu kulandela ukuvalwa kwelizwe phezu kwegcikwane le-coronavirus. Omama laba iningi kungabokuza bamelwe inhlanganiso ethiwa sisonke. Linhlanganiso ithi yona iphathise umama laba ngoba bengatholi uncedo oluphiwa izizalwane zakwele Botswana nguhulumende. Amabutho asekela amaxuku amabili akwele Libya amela uhulumende ababili abalelo lizwe abachiyeneyo baqhubeke belwisana okwesabekayo esigodlweni iLibya izolo. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. ingcwethi zempila kahle ezikukomiti eyakhethwa ngumongameli Donald Trump ukukhokhela inhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus bezimiswe phambi kwedale le-Senate izolo. Ingcwethi lezi ezikhokhelwa ngudokotela Anthony Fauci zethule bufakazi bazo zingekho edale kodwa kusetshenziswa inhlelo zakulezi nsuku ezebulenjini. Zazise ilizwe leMelika ukuthi ikusasa ibuvilibana ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Lezi ngcwethi zithi igcikwane leli alitshengisi ukwekethisa kumemetheka njengalokhu okucatshangelwa ngabanye, njalo nxa kungathathwa ngamanyathelo alukhuni lizaqhamuka okwesibili leli gcikwane kungabangela ukubhubha kwabantu abaningi kakhulu. We'll be right back. layo ke ingoma ye Jembe Monks ethi yona nje limana sigciba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Amalunga edalela eParliamente awebandla leMDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ayala ukulandela isinqumo sokuthi bengaye edaleleli okujabulise ibandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Umongameli Emerson Mnangagwa usekhethe obengunobhala kugatsha olubona ngezempilakahle uDokotela